Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 15 kuLwezi 2020 uKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Umkhuhlane weCOVID-19 umemetheka okwethusayo kobulawayo.
Abantu bengalaleli lokho esikuthoyo, abantu bazaphila okwamagama.
Kulabanye abantu abethuswayo wala kukamongameli Donald Trump ukuthi unqotshiwe kukhetho lukamongameli.
Kuyasibonisa ukuthi abakhokheli abake babusa abathandi kuvuma impumela ebakhona ngoba lathi siyakubona kusenzakala e-Afrika.
Lokhu bekhuluma abantu ngokubhubha kukaGenius Ginimbi kaTungure obephila impilo ephezulu. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulomsakazo. Umemetheka okwethusayo umkhuhlane weCOVID-19 kobulawayo okungenza ukuthi idolobho leli livalwe ngci kunsukwana ezilandelayo. Umphathintambo kahulumende obona ngokwenzakala kobulawayo, unkosikazi Judith Ncube, utshele iphephandaba leSunday News ukuthi kuzavalwa ngci nxa umkhuhlane lo umemetheka kakhulu edolobheni leli. Okunabantu abedlula amathumi ayisikhombisa 72 abasanda kuhlolwa batholakala belegciwane leCOVID-19. Okwamanje kulabantu abedlula ikhulu 109 abalomkhuhlane lo kobulawayo. Uhlangothi lwezempilakahle luthi elizweni lonke jikelele kulabantu abedlula inkulungwane eziyisificaminwembili 8786 asebehlolwe batholakala beleCOVID-19. Abedlula izinkulungwane eziyisificaminwembili 8096 sebaphepha ukuthi njalo abafika phose amakhulu amabili lamathumi ayisithupha 257 sebabhubha. Emhlabeni wonke jikelele isibhedlela seJohns Hopkins University City kulabantu abedlula izigidi ezingamathumi ayisithupha 54 million asebahlolwa batholakala beleCOVID-19 kuthi abafika phose izigidi lengxenye 1,313,000 sebabhubha. Ukuze sihlaziye okwenzakala eZimbabwe, sixoxe nosicamfundo Solwayo Ngwenya osebenza empilo hospital.
Lapha kobulawa umkhuhlane lo super healer kakhulu baba okumangalisayo, sibili sihamba suwedlula okokuqala laphana.
Kukhona yini abantu abangakwenza ukuze ukuthi banqabele umkhuhlane lo?
Abantu abalaleli izinto leyo okuthiwa ngama-lockdown measures. Abantu lokhu besenza behambe emfeni begcwele, behambe emaphathini, kuthiwa kulama-night party benathi utshwala. Abalaleli ama-measures bayahlangana bephefumulelana, abagqoke kuhle amamaski, abavali amakhala abo. Umkhuhlane lo baba yivirus. Njalo uyabona kwamanye amazwe ukuthi umemetheka njani. Umemetheka nxa abantu behlangana, besondelelana, bephefumulelana eduze. Yikho into kuphele khona ukuvikelana umkhuhlane, ukulalela khona konke esikukhulumayo, ukuthi abantu bengaze bahlangane eduze eduze bephefumulelana. Behamba lapho kulamanye bagcwele khona emachechini, emawedding, emafuneral ngaphinga. Nxa bengakwenzi lokhu umkhuhlane awusoze uyekele ukumemetheka usiya phambili. Yikho abantu bayaxwayiswa ukuthi balalele nxa sikhuluma sibapha sibaluma indlebe, yikuthi sibancedise empilweni kahle zabo.
Uphosele ukugcina sikhica mfundo.
Abantu bengalaleli lokho esikutshoyo, abantu bazaphila okwamagama. Yikho enzama ukubaxwayisa khona. Nxa bengalaleli esikukhulumayo, abantu bazaphila okwamagama.
Usikhica mfundo Solwayo Ngwenya usebenza empilo hospital. Sixoxe laye ekobulawayo. Kulabanye abantu abathi ukwala kukamongameli Donald Trump ukwamukela impumelo yokhetho kwele Melika sokufana lalokho okwenziwa ngeyinye inkokheli yamazwe kuzwekazi le-Afrika. Ubathabile Masuku uzethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Sebebambiwa ngaphansi abantu bemangaliswa ngokwenzakala eMelika kulandelwa ukunqotshwa kukaTrump ngosemelele ukungena esikhundleni sikamongameli umnumzana Joseph Biden okubandla lama-Democrats. Okwamanje uBiden ulama-electoral votes afika phose amakhulu amathathu 290. Kuthi uTrump ulanga makhulu amabili lamachumi amathathu lambili, i-232. Onqoba kukhetho lweMelika kumele athole ama-electoral votes angamakhulu amabili lamachumi ayisikhombisa, i-270. Inkosikazi Sikhulekile Moyo, ukhansila wakobulawayo, uthi lokhu okwenziwa nguTrump kuveza ukuba inkokheli kaziphumi lula esihlalweni sobukhosi loba abantu bangaze bakhethe umuntu abamfunayo.
Kuyasibonisa ukuthi abakhokheli abake babusa abathandi kuvuma impumela eba khona, ngoba lathi siyakubona kusenzakala e-Africa. Khona kuyinto enhle ukuthi bakufunde ukuthi oyabethe wawina bakuvume. Kuyimfundiso enhle into ehleka lelu Trump, ngoba kwetshengisela ukuthi kule democracy. Ikanti njalo ngingumama, ngihalelisa umama othe wangena ukuba ngu-deputy president.
Unkosikazi Ngangezwe Khumalo uthi kukhanya engani abakubandla lama-Republicans abasekela uTrump kabafuni ukulandela imithetho yokhetho.
Ukhetho lweMelika luhambe kuhle kakhulu. I-America is a democratic country. Akula ukuthi uTrump utshontshela amavoti ngani ngani. UTrump uzehlisile yena ngebehavior yakhe engumuntu omdala ayebehavior njengomuntu omncane. Ama-Republicans adelela idemocracy. Asikho ukuthi kumba abantu abamvotelanga ngoba kunjani. Izinto azenzayo, ibehavior yakhe, ukuziphatha kwakhe, abantu bayajika.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Gabriel Moyo.
Yiwe fair, ngoba lolu khetho ukhanya zani belukhululeke kakhulu kakhulu. Njalo uJoe Biden simtshayela ihlombe, aluba iZimbabwe layo iyakopa kulokho okwenzakala kwamanye amazwe kumbe okwenzakale eMelika, layo ibe lukhetho olubalulekile. Kakela kathesi uTrump nguye obehlezi embusweni, esembusweni segijimele emakhoti layo, esiya amakhoti. Amakhoti eMelika kafana lamakhoti eZimbabwe. Lana amakhoti azimele wodwa la, ambone kuphumelela emakhoti ukuphikisa kwakhe lokho.
Umnumzana Sikhumbuzo Mlalazi olandela ezombangazwe uthi kuyamangalisa ukuthi abantu bathakazelela ukunqoba kukaBiden. Uthi lokhu akusoze kulethe inguquko eMelika, eZimbabwe lakuzwekazi le-Afrika.
I-election njengazange dispute ka-Obama, but wanandela ngani bebe sympathize kufana ne-election kaMandela. Kuba uMandela mayevotelwa, everybody wanted to vote Mandela. Ungabuza abantu abaningi ukuthi why uMandela lumvotele, bezokutshela ukuthi hayi sizoba ne-free izindlu, sizoba ne-free uMugabe Mangena 1980 abantu bajabulile ukuthi hayi izinto abantu bamnyama zizothola amapulazi, zithole izilindu for free. Abantu bamnyama khona manje bathi okay, kuba kuvotele uBiden, i-America izotshintsha. Akunanto etshintsha, these people ama-Americans, ipolicy yabo isikakhulu ama-democrats, i-former policies abo athi conquer the world and rule the people. Abantu abakhonkwayo abantu bamnyama.
Uthi kuyamangalisa ukuthi abantu kabazwanga kahle obekukhulunywa nguTrump.
Surprisingly, abantu bamnyama manje baselekhulumela kakhulu iMelika. Inkokheli zethu ze-Africa mazifika e-United Nations, abayasukuma belunga nithi ngikhuluma nodwa. Khona manje bayabonga ngoba sizoloku sibavikela, bona ngeke basivikele, bazosibulala bethu. So mina ngithi uTrump webenza ukuthi kube sobala ukuthi labantu laba bafuna nathi simezona. Manje kuyamangaza ukuthi ngijabulile abantu bamnyama ukuthi eMelika ivotele ikhehla. Ilikhetha zotapta QS elihamba nge-wheelchair siyenza imistake ngokuvotela abantu asebe amathuneni. Manje ngibuza lokho ukuthi manje mase kuqala lapho eMelika ukuthi kuvotelwe amakhehla, i-Afrika sizokhuluma sithini thina?
Akaziwa ukuthi uTrump uzavuma sokutheni ukuthi unqotshwe nguBiden, njengoba elokhu emvimba ukuthi alungiselele ukungena esihlalweni sikamongameli. Abasekela uTrump abanjengabalenketha beChabi ababizwa ngokuthi yi-Proud Boys labanye izolo batshengisele emadolobheni atshiyeneyo beveza ukuthukuthela ngokunqotshwa kwakhe kukhetho. Kodwa ababona ngezombusazwe bathi selidume ladlula, ngakho-ke uBiden uyangena esikhundleni sikamongameli mhlaka-20 ngoZibandlela ngomnyaka ozayo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Lokhu bekhuluma abantu ngomunye uGenius Jinembi Katungure, indoda ebithanda ukuzikholisela lokubukisa inodo emphakathini egoqela indlu enkulu kwamagama eyayakha eDomboshaba njalo lezimoda ezilohlonzi. UJinimbi ungcwatshwe izolo emini emzini wakhe. Ake sizwe unkosikazi Lucia Dube lo mnumzana Mike Sokela bekhuluma ngodaba lolu.
Sonke isikhathi ngibona zonke ingxoxo zana kade zibhotabhota ku-social media la bengicabanga umama ozala lomntwana ukuthi kambe ubuntu sobangaphi ebantwini ukuthi uzazala umntana wakho uze azame ngendlela zakhe zonke zokuthi aphumelele ngoba ngengalandela la amavideo akhe bemi-interviewa laye angase wayi-interviewa mbaleni uginimbe ezikhulumela nje ukuthi ngaqalisa from a humble lokuze from a humble beginning ngapho nguzwa nje omunye umuntu esithi kufunakala igasi ngale kwenye i-embassy kulomunye umuntu ofuna igasi ngase ngihamba mina ngisayathenga igasi liyana ngale ngayithengisa ngenye imali emntwini lya yikho lapho kwaqalisa khona uyazikhulumela futhi ukuthi mina ngumuntu vela ngiyathanda ukuhamba emapathini ngiyathanda ukusihambela ama-night club kafihli lutho kodwa in the process wazisebenzela wasebenza hard waqhatsha izolo bengikhakelenye la ethi eBotswana ngaliqhashe 140 people eSouth Africa ngazithi bangaki eZimbabwe ngazithi bangaki kodwa this is a young man osebenze hard ngama-strategies akhe wafaka i-structure sakhe esokuthi aphumelele njani I think kule nto yena leyo ukuthi njengabantu abamnyama sisuka sithi singaphuma le strategy sesiqalisa ukuthi kukhona kukhona okunuka santungwana la awusoze uphonge usuka la nje unothe nje ube njani but nxa ule good strategy uyenelisa ukuthi ufike khona pha
kuyini okwenza ukuthi abantu becabanga nto umuntu lo muthi nxa esezinothele
nje into yethu nje yazi into le yobunyama eyafakwa phakathi kwengqondo zethu ukuthi siziphike nxa siziphika lapha nje ukuthi ukuba denial njengabantu abamnyama ukuthi asizikholwa ukuthi singafika kuleliyana banga ngakho-ke sonke isikhathi sihlala sikhona phana sistuck kuwona lana ma-trenches okuthi singeke siphumelele nxa usuphumelela uphumelela ngomuthi kuphela ngangabona into esihluphayo
kodwa-ke mama kusenjalo abantu abaningi ngabazwisisa ukuthi njwana-ke sethonile kunje bekumeleke sibone njwana yade kumnikazi wamakhampani ke sibone izisebenzi zakhe zikhala kokotswana zinika ama-statement ukuthi sithonelwe ngubaba maybe umarket manager maybe CEO ekotswana yamakhampani lawo kuthiwa agcwele ekotswana e-South Africa bekhulume bekhala lapha kwabe lesi sisebenzi sakhe sisodwa sibonakalayo phambili ngaphandle kwalo sisa kude sithi uyamncedisa
kusho ukuthi lokho sesingakuphosela kini ama-journalist ukuthi kuhamba njani ukuthi kuyaswelakala nje lo yedwa lingamthumela eBotswana ngikhona ngale akadingwe lawa amakhampani
nje sizwe-ke usokhela masane mike ganka wena uthini oginembi ngike ngawubona uthingi usithi into lezazisebenzi lezo utsotsi lo ukusitshoni ngike ngabona ukhasi lakho lokuzilwazi ukhuluma kakubi kakhulu
bengisithi umuntu onjengoginembi umuntu oyaziwa njengomuntu vele othanda ukubukisa into zakhe zonke azenzayo kwehlulani ukuthi sike sibone ividiyo or maybe ama-pictures esemsebenzini lapho abantu abasebenza khona ethethela ividiyo siba simbone nje lama-employees akhe esitshengisa futhi ubengumuntu obengasitshengisa nje ukuthi this is my company I own this company I've got maybe 150 employees and stuff like that. Into esiyibonayo kuphela ukuthi ube ngumuntu ozela kuma-white parties, Australia, America, Canada, I'm sure that UK, angazi wayenza the UK, but ube ngumuntu nje obonakala ezikholisela kuphela. But sifuna thina ukwazi ukuthi i-website ye-company yakhe, because ngawo le mali engangaliyana, angeke uphonge ukuthi uwona i-company singela-website, singakwazi ukuthi u-operatela ngaphi kwakhona. Lokho sitshelwa kuphela ukuthi hayi ube la makhampani angu-7 abantu ade bemsebenzela bangani
lapho besixoxa lo nkosikazi Lucia Dube lo mnumzana Mike Sokhela kanye lo Ezra Jesus Banda kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela enkundleni yokuxhumana e-Facebook kukhasi le-VOA Ndebele le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizosiphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington singawangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane intetheli izindaba yomsakazi weRadio Liberty esakaza kwele-Afghanistan u-Elias Daye ubulewe
ibomba esabelenise helmet kulelo lizwe esiyathapha indaba. Umne wabo lenye intatheli izindaba akade bese emotheni yakhe palimele. Umsakazo weRadio Liberty udlelana weVoice of America. Inhlanganiso yeAfrica Center for Disease Control ithi kulabantu abafika phose izigidi ezimbili 1,963,702 asebehlolwe batholakala bele COVID-19 kuzwekazi leAfrika. Kunani leli sokwabhubha abafika phose inkulungwane ezingamajumi amahlanu 47,104 wasila abedlula isigidi lengxenye 1.7 million. Oka manje sike sizwe ezamasiko.
Sengana masiko wenzi umandla laba bamkhulu.
Koka lo induna kaZulu uhlahla amangwendiweni ngobukhosi besizwe sika Mthokazi.
Inkosi yadingakala kakhulu. Kakhulu 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 kazi.
Konke kuyinokwenza ukuthi eZimbabwe kungani kuyavinjwa sivile siyabona ukuthi ubulelani lobhekela khumalo. Kwakumele agcotshwe kodwa kwathiwa akukho emthethweni. Ngakho akukhona ku-constitution. Liyazama yini ukuthi kulungiswe i-constitution ukuthi kufakwe ke econoki section yokuthi kumele kube nenkosi.
Hayi lapho babadube laphana yize mntu omdala. Nxa umuntu esekhuluma ngokulungisa i-constitution ukuthi inkosi ingene ukhuluma yize yeze. Akudingisisi khonoku akudingisisi nxa into ingekho emthethweni ingavalwanga umthetho isemthethweni nxa singabhalanga phansi babadube ukuthi fokadube ungabhemi isigazo sakho laphana ekhefa leliyana uyazibhemela isigazo sakho kodwa ngelanga sesithutsha lebhakane lithi fokadube licala ukubhema isigazo sakho laphana ekhefa sokungimthetho. Kuyafanana nalokho. Inkosi ayibhalwanga eku-constitution yikho isemthethweni. I-constitution yona kumele ibhale sobala ukuthi asivumi inkosi, then sesilandela lokho. Kodwa ngenxa yokuthi kukhamisile, isemthethweni, laba abafuna ukuvimba inkosi yakithi, ababhale ku-constitution ukuthi inkosi ubulelani kangeni emthethweni la. So kungenile kodwa kathi usebenzi jikelele
Dladla indaba omoyo wagcotshwa uba inkosi yakwaMambo kodwa ubulelani yena engagcotshwa
anti phela lapha baba sisemhlabeni sihlala sonke ezombangazo siyabona lokhu sikutshengisa isandla esiphuma kuhulumende okhona namhlanje siyakwazi ukuthi umnyaka odlulileyo uhulumende wakhupha izimali ezithize ugcwalisa izimota opetrol amanzi konke ezimoteni zezinduna ziyazivela ngapi ngapi uthi zimkhaphe zenze konke yiko ke bayamphusha ukuthi yena angene laphana avimbe avimbe ubulelani ngendlela yakhona leyo. So lingacabangi kakhulu lokhu lakho kuyakhuluma ukuthi hayi lokhani kukhuluma ukuthi akukho emthethweni yiko ke akumelanga kube lenkosi hayi hlabona ukuthi sesikhuluma yize leze uthi ngapha bathi hayi siyavuma uMambo kodwa ngapha sithi hayi umzilikazi hayi uzibonela nje mathupha ukuthi lapha insolo nje kuphela
besabandiwe
besabathina dube
yakwazi ukuthi lithi alibesabi labe sishoni kodwa
yeah
ukuthi liyakhuluma lithi asibe sabi siyabafuna ngangezo sibili abantu begiya besitsho njalo ukuthi bathi alesabi lutho kunjalo.
Lapho baba thina into esikhangelayo yile. Sesiqede isikhathi esiningi 40 years lapha sidubeka sibone ukuthi siphila kanjani. Indlela zonke sivula izandla ukuthi hayi asikhulumeni, asenze lokho, asenze lokho, asenze lokho, asenze lokho. Kuyafika kumuntu ukuthi hayi mfowethu, ukhanya awufuni ukulalela inkulumo zethu. Yikho ke sesiqalisa ukukhuluma ngendlela ejulileyo khathesi. Xa sikhuluma ngohulumende wakithi sikhuluma lokhu ukuthi khathesi sesizenzela okwethu ngoba sokukhanya sobala ukuthi awufuni kulalela ngendlela leyo. Xa besihlabela ingoma leyo bayikhombela khona le esigodlwane yalala ukuthi hayibo selidlulisile kakhulu.
Ngithatha leli thuba ukuthi ngibonge induna kaZulu uhlahla amangwendi weni asihlanganenise ngabaphileyo ngeviki ezayo.
Sika sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngentungameli nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Kunkonzo yethu edluleyo sihlale loPaul ekhuluma kwabaseRoma. Sizaqhubeka kancinyane njalo ngale inkonzo yanamhlanje. Sizwe ukuthi uPaul uthini khona phana kwabaseRoma 8. Namhlanje ke siyithathele ku 38 sisiya ku 39. Lapha okulamagama athi khona kumbe ufundeka kanje. Ngiyakholwa ukuthi nakufa nakuphila nazingelosi nababusi nako okukhona nako okuzo zayo namandla nakuphakama nakujula nanto enye edaliweyo akuyikuba namandla okusahlukanisela nothando lukaNkulunkulu olukuKristu Jesu inkosi yethu. Lapha ungatuyakhangela kancinyane uPawulu usejula usetshonisa umbono wakhe ngasakhulu ngezinto esizibonayo kuphela kodwa langezinto esizizwayo empilweni zethu ukuthi yizinto ezikhona eziphilayo lanxa zingabonwanga meh. So, uthi ukufa thina kasikafi ngoba ukufa kodwa siyakubona kwabanye abantu bafa ngendlela ezijiyeneyo kodwa thina esiphilayo kunzima uthi kuzwisise ukufa ngoba phela kasikafi. Uthi nakuphila lapha uPauli ngombono wami uthi nxa siphila siphila impilo ezijiyeneyo bakhona abanye abantu abaphila impilo zabo sengathi bobodwa abaphilayo nxa bephila babona ukubana bona nxa behlezi kahle bonke abantu behlezi kahle ekuphileni ngabasweli lutho bakhomba ngophakathi kanti kube kwesinye isandla bakhona abaphila nzima ababonga uNkulunkulu ngobana izinto zokuphila emhlabeni ziyabasinda ngabazenelisi kodwa ke ukuphila bayakufuna. Ukuphila kwethu kakufanani, abanye ukuphila ngcono kubenza babe ngabantu abangcono bakhohlwe uNkulunkulu. Laba baphila nzima abanye bayachibilika baphenduke baze bazibuze kumbuzo bebuza bethi ngahlupheka kangaka ekuphileni kwami kanti kambe uNkulunkulu ungaphi. UPawulu wakubona konke khona lokho ebantwini baseRoma lathi kutsho ukuthi lokho okwenzakalayo kakusihloleli ngobana siyakwazi ukuthi lezi zinto zikhona phakathi kwethu aze atsho nezingilosi lababusi bangeke basehlukanise lothando lukaNkulunkulu. Xa sikhuluma ngababusi kasitsho ababusi belizwe labo kangikhulumi ngabo ngoba abanye ungavele umangale nje ukuthi kambe ngabantu sibili abadalwa uNkulunkulu. Ngitsho lathi bobaba emakhaya siyabusa imizi yethu siyibusa njani, bomama landizindlovukazi emakhaya imizi yenu liyibusa liyiphele njani, labomakhelwane lalaba abangaphansi kwenu libagcina kanjani. Kodwa uthi singaze sikwenze konke khona lokho akumelanga kusehlukanise nothando lukaNkulunkulu. Azathi lokho okukhona kuningi okukhona esikubonayo okunye siyakuqedisisa okunye asikuqedisisi okunye sitshelwa lamanga umuntu avule umlomo awahulule awahaze amanga ezama ukuthi mhlawumbe anonise indaba yakhe kodwa konke lokho ekugcineni kuyakuba izeleze. Athi uPauli njalo okuzayo esikunakanelayo esizothiwa kuyakwenza lalokhu lalokhu kungakafiki lamandla akhulunywayo lawo afiswa ngabaningi kakumelanga ukuthi asehlukanise konke lokhu okukhona akumelanga usehlukanise loNkulunkulu. Ukuphakama kwakho kumbe ukwehla kwakho empilweni akumelanga kube lamandla okusahlukanisa lothando lukaNkulunkulu. Konke lokhu esikubonayo labo COVID-19 kuza kwedlula asikhulekeni. Nkulunkulu sicela amandla okubana sibambelele ngokholo kuwe sinqobe ngaye uJesu Kristu umsindisi wethu. Amen.
Bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. yo lilami untungamile nkomo.
Siyabonga ntungamile nkomo. So isikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingali tshona njani mthwakazi omuhle zimpapo muhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje igama nguMike Wobe namhla kuhlelo sixoxa loMsizi K umculi wakobulawayo uMsizi K ngumunye oncintisa kuhlelo lwalonyaka lweRoyal Bulawayo Arts Awards asizweni ingoma eka Msizi K uthi iCherry yam ayifani neCherry yakho owami muhle Mrs. K ngiyakwamukela kuhlelo amhlophe ngokukhethwa ukuba ngumunye oncintisa kuhlelo lweRoyal Bulawayo Arts Awards kulumnyaka. Awusitshele okuningi.
Ngiyabonga kakhulu njalo ngijabulile ukuba lapha. Kungenza ngizizwe ngifudumala ukukhethwa kumaRoyal Bulawayo Arts Awards. Kutshengisela ukuthi imisebenzi yami iyabonakala njalo abantu bayawuthakazelela umculo engiwenzayo.
Siloku sikudaba lwalolu hlelo siyabona ukuthi uzaba uncintisa ku category ye Song of the Year. Awutshela okunengi ngale ngoma yakho ngawuza umoya wami.
Ingoma leyi ngikhiphe isingle ngoMay lonyaka ka 2020 njalo ngokubona kwami yiyo ingoma ehlanisileyo ukwedlula zonke ezinye ingoma kobulawayo lonyaka. Kulingoma ngisebenzelo awakhiwe lomzo 7 sobathathu sikhiphe idlalade elivutha malangabi. Kuliviki edlulileyo siphumise ividiyo yalingoma layo futhi abantu bayithakazelela okumangalisayo.
Singakaqhubekeli phambili ngohlelo zulukandaba asizweni ingoma eka Msizi K uthi ngawuzimoya wami. Omega Msizi K awakhiwe mzo 7 ngawuzumoya wami. Abantu abaningi bayathakazelela umculo wakho Msizi K. Ukhangelana ukunqoba kuhlelo lwe Royal Bulawayo Arts Awards.
Yebo, yebo puti. Ngikhangelele ukunqoba ngoba lo mculo engiwenzayo ngiyakholwa ukuthi umnandi njalo uyadeserve iaward. Abadala bathi okuhle kuyabukwa. Lami ngifuna ukuphiwa umvuzo ngoba umsebenzi wami muhle.
Hayi isikhathi sesidlule ngibangoyi bafo gqiba ingxoxo yethu.
Abafisa ukungivotela kuhlelo lweBulawayo Arts Awards kumele bebe ngabantu abasebenzisa iConnect bavote ngama SMS kunombolo ezithi 3446. Thumela u6 hash 423-3446. Thumela u8 hash 430-3446. Thumela u10 hash 439-3446. Njalo thumela u11 hash 441-3446. Abafuna ukuxhumana lami ebulenjini ngikhona kuFacebook ngebizo elithi Msizi K, ngikhona njalo kuTwitter la kuInstagram ngebizo elithi Msizi K. Ngiyabonga.
Sithanda ukubonga uMsizi K ngokungena kuhlelo. Isikhathi yiso sesidliwe ngumangoyi isilokandaba olevalelisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Wobe, mthwakazi omuhle zimpapo omuhle. Sohlangana ngolwesibili kuhlelo The Connection 8 to 9 p.m. khonapha emsakazweni weStudio 7. Bye bye.
Siyabonga kakhulu uMike Wobe. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalomhlanje wathi sikhangele ebesilazo. Umkhuhlane we-COVID-19 umemetheka okwethusayo kobulawayo. Kulabanye abantu abethuswa yiwala kukamongameli Donald Trump ukuthi unqotshiwe kukhetho lukamongameli. Lokhu bekhuluma abantu ngokubhubha kukaGenius Jinimbi Kadungure ubephila impilo ephezulu. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisa ngoGibbs Dube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo 6:30 a.m.